Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhlaka 6 kuzibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimu selithili lokhu lizama ukuchapha umngcele we-Bright Bridge ngoba kugcwele kakhulu.
Umnotho wethu ufile, abantu bathole nzima, abantu bayahlupheka. Into okuthiwa yisinkwa, abasilileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona basikabathenga isinkwa. Ngoba isinkwa uyasithenga nge-$18.
Abebutho abalinde umngcele wemlamba pheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengababhadalanga imali.
Walinyazwa ngamasotsha vele Botswana, eButswana kwesebenza ibuya kukhisimusi mhlaka 24 ebusuku ngama-3. Afana avedlule babagijimisa uhambi wahle wayephuka khonapho bamthatha bayemchiya ekliniki emashaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithi lelokhu lizama ukuchapha umngcele we-Bright Bridge lapho kubikwa kusedlula abantu abazinkulungwane ezingama-35 zabantu 35,000 ngelanga kunsukwana ezedluleyo, njalo kule ndwendwe zezimota lamabhasi ezinde kakhulu. Iziphathamandla zikarhulumente zibikwa zisithi umumo okhangelelwe ukuba ngcono emadabu kabusa namuhla. Lokhu kwenzakala abasebenza kwamanye amazwe abakade bevakathele eZimbabwe ngaleli khefu besithi badanile ngesimo somnotho welizwe olokhu uqhubeka ubhidlika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, laye obevakatshele ekhaya.
Abantu abaningi abasebenza eSouth Africa bebehambile eZimbabwe ngalo Disemba loba isimo somnotho sinzima eZimbabwe, kodwa abantu abaningi abasebenza lapha bahambile nesizathu sokuthi abaningi bakhona balezincwadi zokusebenza lapha eSouth Africa. Likho kwenza ukuthi kube lula ukuthi bahambe okusemthethweni besiya ekhaya. Sithethe siya ekhaya bekulabantu abaningi ebhoda, kodwa esinanzelileyo ukuthi bekungani kulula ukudlula, bekunganzima kade kusele South Africa abantu beproseswa kuhle bedlula bengene elizweni besiya eZimbabwe. Sasa amakhampani amaningi ayaqala umsebenzi, yikho abantu abaningi sebebuya ukuthi baqale bezoqala umsebenzi. Abantu abalencwadi lezo singama-special permit bafika ku-200,000, bese kusiba labanye abasebenzisa ezinye incwadi ezikolunye uhlobo, labanye asebevele bele mvume ukuthi babe ngama-citizens alapha eSouth Africa balama-permanent residence. Izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza lapha eSouth Africa ziyakuthanda kakhulu eZimbabwe, yikho zihamba zisiyabona izihlobo, zihamba zisiyakudla ikhisimusi. Ngabe kuthiwa ilizwe lethu lilungile umnotho, ngabe usezingeni elifanana le-South Africa, ngabe vele abantu abaningi bazisebenzela eZimbabwe.
Kungabe kulicele leZimbabwe kumbe le-South Africa elihlezi liphathana?
Esikunanzelelayo laphana emngceleni esayidini leZimbabwe kabasikani passport. Xa umuntu efika bahle bathatha ipassport bafake istempu okwenza ukuthi ngeminithi angasikana mhlawumbe ama-passport amahlanu. Kodwa ngapha e-South Africa nxa ufika khona kumele i-passport yakho bayisikane, yona ngokwayo babona i-passport esemthethweni, bese besikana i-permit. Nxa ule permit kuyathatha ama-minutes athize, bese usithi kulalabo abangena bevele bengela ama-permit kodwa belama-passport, bese becela ukuthi baphiwe amalanga. Yona leyana i-process nje iyathatha isikhathinyana. So-ke sinanzelela ukuthi imizila iba khona kakhulu ngapha esecele le-South Africa eboda ngokusikana kwama-passport, kodwa ngale Zimbabwe uyangena kuphela bayigcoba i-passport uzidlulele. eZimbabwe kuba le queue kuphela labo abachayela izimoto ngabe senza lokhu incwadi yemoto ukuthiwa i-TIP yikho kuthola khona kule queue.
Njengomuntu obesekhaya ngekhefule khisimusi ubona ingani umnotho welizwe unjani njalo kuyathembisa yini ukuthi kungalo
umnotho wethu ufile abantu bathole nzima abantu bayahlupheka into okuthiwa yisinkwa abasidlileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona bafika bathenga isinkwa ngoba isinkwa uyazithenga nge-$18 umuntu ohola i-$500 kumbe umuntu ohlala emakhaya osuka esiyadinga ipentsheni yakhe angeke anelise ukuthenga isinkwa kanti-ke futhi ilanga liyashisa ekhaya yebo ye noma izulu selike lana kodwa-ke ilanga like lachisa ikakhulu sondela ikhisimusi langemva kwekhisimusi amabele abesengani emilinxa wakhanibo songani i-onyeni esesidla nxa-ke izulu ingazange lini abantu bavuna sibona kuzaba nzima kakhulu sesokuthandazela ukuthi izulu line abantu banelise ukuthi bathole emasimini.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Sixoxelaye eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Kusenjalo abebutho abalinde umngcele wemlabapheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwelebutswana ngokungekho emthethweni nxa bengabhadalanga imali. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebutho ngalolu daba. Kodwa asizweni udaba esilethulelwa ngu-Albert Ncube.
Izakhamizi ezakhele phansi komngcele wemlambapheli zikhala ngokuziphatha kwabebutho abalindele umngcele ukube babebopha labo abachapha lo mngcele besiya kwele butswana ongekho emthethweni baqede lapho bafune imali ezivalamlomo. Umnumzana Kudakwashe Batso osuka ezizamanyoni kuwadi 19 lo mntana Kutafatso lele esibhedlela esikhulu seGwanda oqhamuke unyawo ngemva kokuwela egodini egijinyiswa ngabebutho.
Walinyazwa ngamasosha emlambapheli vele eButswana eButswana kwesebenza ebuya kukhisimusi mhlaka 24 ebusuku ngama 3 bavuka afana bavedlule babagijimisa uhambi wahlwa yiphuka khonapho bamthatha bayemchiya ekliniki emashaba. Kuvamile kakhulu izuku zonke ngokuthi babe befuna imali kuba abantu abethu laba bengabevelale bangamabhoda jamba babe babhadalisa ama-200 pula lesi mali singikhathaza ngekadokotela ukuthi bafake insimbi.
Umnumzana Baza uthi kufunakala amadola kwemelika ayinkulungwane lamakhulu amathathu $1,300 ukuze umntanakhe ayelatshwe. Iningi labasakhulayo emhlubulweni emandebeleni lisebenzela phetsheya kwele butswana lase-South Africa ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kuleli. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi umfana oleminyaka elitshumi lane ungomunye wabayisishiyagalolunye ababotshwe ngemva kokubulawa kwepolisa emgodini we-Good Hope Mine e-Battlefield kusukwana ezedluleyo. Lokhu kwenzakala umphathintambo kahulumende umnumzana Kazembe Kazembe esithi abemba imigodi akusafanelanga bathwale izikhali zamamatshets. Okwamanje-ke ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp njalo sithatha leli thuba ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook labe esiyabe si-live streama khona ukuthi lamuhla asenzi njalo ngoba imitshina yethu ayilunganga kodwa lisixhase njalo kusasukela kusasa siyabe ke si-live streama lolu hlelo njengenjayelo.
Salibonani basakazi baka-Studio 7, igama lami nguJethile Moyo embuya esimukhwi kombona. Nami basakazi indaba yenjelele ngiyibona ibaluleke kakhulu ngoba kudala kwakukhitshwa izinduna zazikhipha abantu becela izulu enjelele. Namhlanje injelele ijike kwaba yintaba kuthandazwa khona, kade kwakungathandazwa. Kwakuyocelwa izulu abantu beyihlonipha, and ngasesigabeni nezigaba kwakubuthwa amathambo kutshiso. Namhlanje kusayenziwa, kodwa mina nginethemba lokuthi wonke umuntu uzagcina engena endleleni ngoba izulu lizohamba. Wonke umuntu uzobuyela emuva. Isifiso sami siyikuthi basakazi, abantu izinduna nabosebhuku babe nabantu abasuka emakhaya beyocela izulu, babuyele emuva njengakudala kwakwenziwa, ngoba lalisini izulu. Namhlanje kuwomile ngoba sekwagcwala izihlakaniphi, abantu abasayenjelele. Umuntu nomuntu sezitshela ukuthi hawu, mina ngiyasonta ngiyenjelele, kanti okwakudala ngokwakudala ngeke ukujintshe. Ngiyabonga msakazi wami.
Ngiyalibingelela mina komutsha wasakazi wakwa-Studio 7 Mpangazithi Aaron. Bakithi ngiyaluzwa uhlelo lokuthi abantwana bathokoze kakhulu, bethokozela ukuya kwi-interview kunesi kubomongikazi. Kodwa-ke xa ungajulisisa ingqondo yezombangazwe, lokho kuyize neze. Kungani abantwana laba besiya aplayele eHarare baze baswelele imali zokugada, bagcine bedingelwa lezi mali zokugada? Zona izibhedlela zaseBrunaberg, izibhedlela zikobulawayo lapho kufundelwa khona ukunesi, ukuze kulahlise umthwakazi. Bazama ukulahlisa intwela yani umsindolwana okukhona ukuthi kuthiwa kuqhathwa abantwana besishoneni. Akulalutho lapha ngamanga, izaba le bazathatha abalutshwana bezama ukuvala umsindolwana okwathiwa yindaba abantwana besitshonini bezofundela ngapha komthwakazi. Khonoko ukuthi abantu besihambela izinto zisiya khonale kubangwa kuyini xa ukuthi sikhululekile komthwakazi?
Ha, khona nje ukubeka ithemba bantu bashithi kuzana uphefu, ihlupheka nje lokuhlukumezeka kwemphefumulo yabantu, ngoba abantu sebephila ngokuhlukumezeka. Abantwana beZimbabwe bonke ngabayanga, akusela mntu lemali, akula kuthi uyasebenza, awusebenzi kuyafana. Imali uyifake ebhenki awuyitholi, uyumnangago lo. And bahlukumeza abantu nje kuphela, bona ba-rich
nawo ama-investors ngoba kuthi babona ale sihlukumela ezo izinto kunakabo. Angicabangi ukuthi bengabuya bezinto.
Mina umakhosini ngisebenzela kwele Gaborone. Hey, lathi silala uhlupho lolo sibilo lwezimali ngokusilela eZimbabwe. Ngingicwalisela lo sisi othi usebenzela eBotswana laye, ngumuzwe ekhala ngento lami engiyibonileyo nale ndaba enjalo ezimali le ama-passport. Akuthi sithwele nzima ngama-passport, sifuna ama-passport. Ama-passport akhona sidliwa imali eziningi, siqeda lapho singatholi futhi ama-passport angkhona, kodwa sidliwa imali nje. Besitshela ukuthi ubuye ngelanga elinje, ubuye ngelanga elinje, size sicine isikhathi sokuthi sihambe, sifika sihambe. Yikho upresident esikhaya ukuthi ngalibana uyalungisa zwa lezi zinto ezinjani lezo. Bengenele bonke abantu.
Ya, siyafa indlala eZimbabwe. I-government yakhona ayithathi action. Nanxa ithatha ama-actions ile favor, angazi ukuthi luza kuqedwa yini lolu hlupho. Yinkinga esibhekane nayo nje. Lami ngithembeka amavili amathathu ngisitsho ngendlala le ebhekane nabantu eZimbabwe. Uncedo asikalutholi endaweni eziningi.
Oh, noyimhlolo bantu. Amapolisa ayehlilwa izigebengu, izigebengu ezilimaza abantu. Kodwa uma ngabe kuthiwa i-MDC lo mhlangano, hhayi bayagijima, bagijima bagcwale izimoto, kodwa behluleka ukubopha abantu abamosha elizweni, abazosilimazela abantwana, abazosilimazela abafazi. Singekho nje sisingekho emakhaya, kodwa amapolisa agijimela ukuyoshana labantu abadala abalwela ilungelo labo. Imhlolo labo yikho besehluleka lokusinikeza ukudla kanye lenhlanyelo. Thina kwelethi side le kwele BMC banikeza abantu i-fertilizer. Angazi ukuthi i-fertilizer iyahlanyelwa kumbe i-fertilizer ngumvundiswa.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, liwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sithande njalo ukuxolisa ngokuthi asi-live stream lamhla, kodwa sizenze njalo kusukela kusasa. ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika uthi amabutho elizwe lakhe awasoze asuke e-Iraq ngaphandle kokuthi lelo lizwe libhadale imali eyasetshenziswa lilizwe lakhe ukwakha inkamba yendizamtshina yebutho kulelo lizwe i-Airbus eyabiza amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe yiPhalamende ye-Iraq esokuthi uhulumende axotshe amabutho eMelika angu-5200 kulandela ukubulawa kwesiphathamandla se-Iraq uMnumzana Qaim Soleimani ngeleMelika. Uthi ele-Iraq lingakwenza lokhu liza kwethulelwa izijeziso zama-sanctions elingakaze lizibone. Abokholo lesi-Muslim abedlulisa amalawulo babulele amalunga ebutho leMelika amathathu ngesonto eKenya ngemva kokuhlasela inkamba yebutho isetshenziswa ngeleKenya leMelika eduzane lomngcele leSomalia. I-Al-Shabaab ithi yiyo ehlaseleyo njalo ibulele abeMelika abalitshumi lasikhombisa kukanti sithethe linkamba. Kodwa i-Africom ithi i-Al-Shabaab isisenga lezimithiyo. Namhlanje kwezenzakala eMelika, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika uMnumzana Mike Pompeo usevikele inyathelo elithethwe yilizwe lakhe elokubulala isiphathamandla sebutho le-Iran uMnumzana Qaim Soleimani ngolwesihlanu e-Iraq lanxa enqabile ukuveza ubufakazi bokuthi umuyi wayeyingozi ebantwini beMelika kanye labomhlubulo we-Middle East. UMnumzana Pompeo utshele imisakazo etshiyeneyo izolo ntambama egoqela i-CNN, ABC, le-Fox News ukuthi inkokheli yeMelika ilabo bonke ubufakazi bokuthi bekufanele uMnumzana Soleimani abulawe ngoba ubelungiselela ukuhlasela abantu abaningi, ngakho okwenziwe yilizwe lakhe yikubahlenga. Uthe kasoze abuveze egcekeni lobo ubufakazi ngoba kufanele uhulumende wakhe avikele labo abamnike lolo lwazi. Kodwa wengeze wathi eleMelika lizaqhubeka lisethula imbiko ngokwenzakale lapho kuhlaselwa umuyi ngendizamtshina ye-drone lanxa kuza kwenziwa ngonanzelelo. Ukusenjalo, ele-Iran lithi aliseyi kuphatheka ngokupheleleyo kusivumelwano esasungulwa ngomnyaka ka-2015 phakathi kwalelo lizwe leMelika esezikhali ze-nuclear njalo selizazenzela santando. UMongameli Trump laye waphuma kulolu hlelo ngomnyaka odluleyo. Umkhokheli we-Iran, u-Ayatollah Al-Khamenei, ubikwa ethe ilizwe lakhe lizaphindisela ukubulawa kukaMnumzana Soleimani lanxa ilizwe lakhe lingafuni impi. UMongameli Trump laye uselobe ebulenjini be-Twitter imbiko etshiyeneyo etshela ele-Iran ukuthi lingalokothi lihlasele eleMelika kumbe izizalwane zalo ngoba laye uzaphindisela kabuhlungu engakhethi le ndawo zamasiko alelo lizwe, ama-cultural sites. Amalunga ebandla elibusayo elama-Republicans ayasekela okwenziwe nguMongameli Trump, kodwa awama-Democrats athi lanxa lawo evuma izizathu zokubulawa kukaMnumzana Soleimani bekufanele kuvunyelwane edalele iPhalamende yeMelika, iCongress, kungakathathwa inyathelo. UMofi ukhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesibili eKeman.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje uChris Gande weStudio 7 usethulela ingoma ezilichumi ezadla uBhedu ngomnyaka ka-2019 onalo esisanda ukugqiba ezabaculi bakweli kamthwakazi iTop 10.
Number 10 silengoma ka Berita ethi ndicela ikhisi. Kun number 9 silengoma ka DJ Fritz featuring Sis K ingoma ethi ziyalenda.
What goes up must come down. What goes up must come down. The higher you go, the harder you go. The higher you go, the harder you go.
Number 8, silengoma kaMadlela featuring Boyoyo ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
yenzela
kuyokukhanya kwezwe ingoma ethiwa inkubalo
abantu abasha kuyasenzela safasashi abasayenzela kuyasenzela kithina abantu abasha kuyasenzela safasashi abasayenzela.
For number 6, silengoma ka Freak featuring Zex ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, I Charge Office yini? Iti kuse Charge Office yini? Akuna problem, mfungu muzi kuti ngaba le charge ya F1 lomlomo mncane yini. Kate charge office le charge. Oh, sorry my sister, but sitting here charge on my phone. Okay, fine. Charge.
Ku number 5 silengoma eye Asaf ingoma ethi vibe is correct. Number 4 kuhlezi ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omubi.
Sure, mfuna utshintsha lifestyle yami konje ngothero kokafani ole blanka yeaki mfuna utshintsha lifestyle yami zifuna utheri omubi ukuthi kukamajida kawamfuni ole chiste ngathi amapresta wakhuli omubi ngathi ufake imaskara if ukhanyele ebe ngathi ngumfana olo mjopha ngathi yena ngomampara uhamba riphes ngathi ushaye ihoke para ngathi maismayili uyabekhala mfuna uthero ngathi fakele ibhadi uthero ngathi ugele ibox cut mfuna uthero wami yedwa ungcona angathi ubegejwa mfuna mina uthero ufake
ijembe mox ihlezi yona kunumber 3 ngengoma ethi Njelimana.
Hey,
number 2 silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi
nihambile uma nomoda ngintshola ngofana nawe
I've been searching all around the world where are you where are you
ukuphi wena sanga sami ukuphi wena love you wami uya kudini moyo wangu
number 1 silengoma kamsiz k ethi icheri yami I like it so bam sis K
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Keisha Cole, ever said, always real, never fake. Wife in material, she's the type to bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one they wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one they wanna be. Every chick's jealous. Jealous, jealous, Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag, dripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm calling in physio, now she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one they wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one they wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Siz K, esithi Cherry Yami, number 1 kungoma ezilichumi ezadla ubhedu ngomnyaka ka-2019 wonalesi esisanda ukugqiba nje. Kubaculi bakweli kaMthwakazi, top 10, esiyethulelwe nguChris Gande weStudio 7. Isingakehlukane nanzi inhloko zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithi lilokhu lizama ukuchapha umngcele we-Bike Bridge lapho kulokhu kuphithizela kule ndwendwe ezinde zemota lamabhasi. Abebutho abalinde umngcele wemlamba heli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengababhadalanga imali. Hayi sibugqoba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.